So we see card descend about VOA in the valley.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 3 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili
zonke izinto ziyaqansa ungakhangela ukuthi umntwana nxa esiye esikolo kumele ukuthi abe le-uniform ephelelele izicathulo amabhulugwe
izikolo ziyavulwa namuhla ababalisi besithi balakho ukwehluleka ukuya emsebenzini ngoba bengelamali kuthi abazali labo bakhala ngokukhwela kwama-school fees
ungananzelela intathe zindaba esezibotshwe ngesikhathi se-Second Republic kumbe le abayithi i-new dispensation seziziningi kakhulu ukwedlula ezabotshwa ngesikhathi sika-Robert Mugabe
kunanzwa usuku lwe-Press Freedom Day emhlabeni jikelele namuhla intatheli zindaba zezimbabwe zisithi lonke zihlukuluzwa lanxa nje uhulumente esithi sezihlezi kuhle umkamongameli weMelika uza kwethekelela izizalwane zase-Ukraine eziphephele kwele-Romania laseSlovakia ngosuku lwe-Mother's Day. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izikolo ziyavulwa namuhla abanye ababalisi besithi balakho ukwehluleka ukuya emsebenzini ngoba bengelamali ngakolunye uhlangothi abazali labo bakhala ngokukhwela kwama-school fees kanye lendingeko ezigoqela ama-yunifomu lengwalo inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni yama-Gumtree Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ithi ababalisi abalamali yokuya emsebenzini ngoba uhulumende esala ukubakhuphulela iholo ababalisi bathi bafuna ukuhlawula amakhulu amahlanu alamachumi amane amadola emelika i-$540 umkhokheli weATUZ umnumzana Obed Masaraure lo mkhokheli weProgressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Takaba Firajou batshele iphephandaba leNewsday ukuthi okwenza umumo wababalisi ube mubi ngamandla ikuthi uhulumende uyehluleka ukugcwalisa isithembiso sakhe sokubhatalela abantwana bababalisi ama-school fees abazali abanengi labo bathi abantwababo abasoze baye esikolo namuhla ngoba kabalayo imali yefees sixoxe lomzali oyisiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube
zonke izinto ziyaqansa ungakhangela ukuthi umntwana nxa esiye esikolo kumele ukuthi abe le-uniform epheleleyo izicathulo amabhulugwe amayembe amajezi njengoba kunje kwisikhathi somqando wonke khonokho kudinga imali njalo abazali imali abangelayo naleyo siphinde sikhangele ukuthi abantwana ikakhulu labo bafunda emadolobheni iningi labo lihamba lithwele imiphako le njengoba besuka kusesekuseni abanye bafunde ezikolo ezikhatshana so basuka bethwele imiphako lapho ngakhangela isinki ukhangele lokunye nje abangabe bekufuna ukuthi bakuthwale lakho kuqansile igrocery yonke nje ezitolo lapho iqansile so konke konkana izindleko ezigoqela izindleko kuyamele ukuthi umzali azikhiphe nxa ekhangela ukuthi izikolo ziyavulwa kunje i-transport lawo sikhuluma nje amafutha nxa ekhwelile kubonile ukuthi kumaviki aphelele idizili ipetroli ikubo $1.60 kodwa kade sikubo $80 something, $70 something. Konke konakana ke kubangela ukuthi indleko kumbe intengo yokubhadala izimoto ezahambisa abantwana layo iyaqansa ngoba umuntu nxa echaje ukhangela ukuthi yena ukhipha malini kufuel yakhe. So konke konkana ke izindleko abazali abakhangelane lazo ngaphezu kwaso i-school fees leso esizathi sibhadalwa sesikhwelile futhi ngoba lapho izikolo zikhangela ukuthi indleko efunekayo lapho ezikolo kukhangelwa amanzi, kukhangelwa amagezi, kukhangela layo yonke into le mali yezisebenzi ngoba la iphuma khona phana emali ebhadalwa ngabazali.
Kuyini ongakuxwayisa uhulumende Dube onguye ophethe ezemfundo?
Nxa isisindo semali yelizwe lakithi iqhubeka intengantenga njengakhonke okwenzayo, kuzakubangela ukuthi izimali ezifunakalayo ezikolo ziqhubekele ukuziqansa ngenxa yokuthi labo bakhangela ukuthi imali nxa bezayisebenzisa bayiqatanisa lokuthi emkambo le etshiyatshiyeneyo layithengisa ngemalini. As long sisebenzisa imali yethu yeZimbabwe engagcinanga kakhulu nxa siyihambisa embe siyiqatanisa lezinye izimali emikambo lapha, kusho ukuthi inhlawulo yezikolo iza kuqhubeka lokhu iqansa ngenxa yokuthi yona ngama-US dollar yabe ingaqansanga kakhulu. Kodwa-ke nxa sesiyiqatanisa lokuthi emkambo kungabe kuyimkambo lemnyama leyensitha ibiza malini, labo-ke abezikolo sebezakhangela ukuthi ukuze lathi siphile kuyamele sikhiphe imali yethu siyibeke kuleliyana izinga elilaphana. Konke konkana kubangela-ke ukuthi umzali azizwe kudingwa imali etshiyatshiyeneyo nsuku zonke. Kodwa-ke lo yabe phethe imali yelizwe langaphandle uzabona kungani kunganeno. So siyakhuthaza ukuthi abazali sikuqaphele khona ukuthi izikolo nje zitshintshatshintshe izimali ngenxa yokuthi isisindo semali yakithi layo iyalokhu ikhithika ngemihla ngemihla. So sikukhuthaza-ke kuhulumende ukuthi ngabe uyazama imizamo ethize ezakwenza ukuthi isisindo semali yelizwe leZimbabwe iqine nxa siyiqatanisa lamanye amazwe. Ungakhangela ilizwe njengele-South Africa, irandi kayiphongi ukuxegaxega nje nxa siyiqatanisa lamanye amazwe. Uyafica ukuthi lanxa ithe yehlehla nje ngamasensi, kodwa kuthi kumaviki amanye abuyayo ufica ukuthi siqansile njalo. Lathi-ke bekathi sikufisa njengelizwe ukuthi iZimbabwe layilwe le mali elesi sindo esingaphongu ntengantenga nje nxa siyiqatanisa lezamanye amazwe.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Intatheli zindaba zeZimbabwe ziza manyana leza kwamanye amazwe emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni usuku lwazo olwe World Press Freedom Day, ezinye zikhala ngokuthi uhulumende uloke ezihlukuluza. Umzekeliso ngointatheli zindaba eyazakala ngokuchaya imisebenzi yenkohlakalo uHopewell Chingono, yena oke wathwaliswa zima ngabasekeli bebandla leZANU PF ngempela sonto befuna ukumdatela imbuzi zakhe. Lanxa umsekeli kamphathi Ntambo obona ngokwethula kwemibiko umnumzana Kindness Paraza etshele iStudio 7 izolo ukuthi intatheli zindaba zeZimbabwe sezisebenza zikhululekile njalo zingahlukuluzwa ngemva kokuba uhulumende esule imithetho eyayizincindezela efana lePhosa kanye le-IPA. Inhlanganiso ye-Young Journalists Association ithi akunjalo. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Leo Munende.
Isimo seZimbabwe siyayangisa, ngike sazifanisa lamanye amazwe. Lokhu sile television station eyodwa ngeviki ephelileyo sibone umphathi Ntambo we-information ethaba kakhulu ukuthi sokule television station esibili iJive TV ngemva kweminyaka engu-42 independence. Akulangqondo lokho, kuyayangisa kakhulu ngoba yithi esaba ngabokuqala ukuba le television eSouthern Africa la, esaqalela oSouth Africa, esaqalela oZambia, bonke laba sebela ama-television station amaningi kakhulu. Sikhala futhi lokusebenza esikwenzayo, sisebenza ku-environment embi kakhulu esabisayo, okutshengisa vele ukuthi intatheli indaba zeZimbabwe isimo sokusakaza esokubhala eZimbabwe simbi kakhulu.
Uhulumende uthi ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba yinto yakudala eyayisenziwa phansi kombuso kaMgabe. Kodwa kathesi uthi amalungelo entatheli zindaba ayahlonitshwa njalo zisebenza zikhululekile.
unganandelela intathelizindaba esezibotshwe ngesikhathi se-Second Republic kumbe le yabayithi i-New Dispensation seziziningi kakhulu ukwedlula ezabotshwa ngesikhathi sika-Robert Mugabe. U-Robert Mugabe wabusa kusukela ngo-1980 waze wakhitshwa ngo-2017. Kusukela ngo-2017 kusiya ku-2022 sokubotshwe intathelizindaba ezedlula lezo ezabotshwa ku-37 years ezabusa khona u-Robert Mugabe. Akula lutho oselitshintshile. Uhulumende ukhona lokhu engafuni ukuthi intathelizindaba zibhale lokhu abafuna ukubhala khona, lokhu ezingafuni ukuthi amaphephandaba, imisakazo ye-radio ne-television ibe khona ngoba besaba ukuthi abantu benganikwa ulwazi, bengacina bengasabafuni sebelolwazi lokuthi hayi abaphambanisa yilapha. Thina sifuna isimo sokuthi intathelizindaba zibe zilamandla okuvula loba yiphephandaba, liphephandaba, i-radio station, ukungayala ezehlulekele yedwa umuntu bese livala. Hathi ukuthi uhulumende yena ngiyothi kathesi buyani lizocela lizobhala ukuthi lifuna i-television station, yomthetho okhona. Engiyekela ukusho njalo utsho ukuthi sisabeleke sile 1 television station yethu i-ZBC kumbe sile 2 lejive lesingakayibukeli.
Umnumzana Leo Munende ngowenhlanganiso emela intathelizindaba iYoung Journalists Association. Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe yona ithi lanxa izehlakalo zokuboshwa kwentathelizindaba sezehlile eZimbabwe, ukuhlukuluzwa kwazo akukapheli. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lithi ukusuka kwamankampani kobulawayo esiya eHarare lokuvalwa kwamanye yikho okubangele ukuthi kube labantu abalutshwana emkhosini wokunanza ilanga lezisebenzi eleWorkers Day kuleli dolobho ngesonto. Umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa ubekhona embuthanweni wezisebenzi oqhutshelwe eHarare. UChris Gande we-Studio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasfanda.
Uhulumende wabona i-ZCTU sisiba lamandla amakhulu ukuqoqa abantu ngezikhathi lapho umuyi ubaba uMoge Tsvangirai labo Gibson Spanda labo Dulin Fletcher labo Matongo labanye abasebalalayo izani yasi siba lecinga lokuthi kungcono sitshise indlu uma sifuna ukubulala igundwane. Lokho ngisho ukuthi bakubona mhlophe ukuthi kungcono badilize amakhampani, industry, le commerce, lemsebenzi eminingi, ama mines, le ndawo eziningi okulinywa khona, lama bank badiliza ngabomo besenzela ukuthi iZCTU iswela abantu kakhulu kobulawayo edikule ngcosana yabantu.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangele ukuthi kube labantu abalutshwana kobulawayo?
Iqiniso kobulawayo akusile lamakhampani, amakhampani amanye asuswa aya eHarare, amanye abhidlizwa. Yikho ke akusena basebenzi, abasebenzi abakhona yilabo abazisebenzayo esithiwa ngama self-employed people, private individuals abathengisayo khothama. Ngalokho labo bona abantu abasebenza ku informal traders ngabasebenzi sebekhohliwe, sebebona ngani bona sebeqatshile, sebeziphatha, abaselandaba lokuthi bahlangane labanye abantu. Siyalicela zihlobo zethu ukuthi isimo elikwiso ayisiso sama labor organization. Abantu baretrenchwa, baxotshwa imisebenzi, bathi bayabuya bafica ama-firms evaliwe, bathi baye ama-mines bafica ama-mines evaliwe. Hayi, licinga lezano lokubhidlisa ama-labor unions. Khathesi abantu abazisebenzisayo, abazisebenzelayo, or self-employed people, they are not unionized, ababhilongi ku-any union, akula organization. Ngalokho asinanzelele nini ukuthi zano vele sisesaba isithunzisa. Ngibonile izolo ku-ZBC ubaba uMnangagwazi represented kanti abantu bahola nothing bangingqoqo zomlomo ikho ke abantu abaningi libaza kwehluleka ukuthumela abantwana besikolo ngitsho lokudla ngitsho lokugada kodwa uzabona abantu bezani ngelanga leli edesebekanya ngani yibo amachawe abasebenzi siyabonga amahlaba ezulu lonke elithe gwaqa lezwa isipiki sezfctu isipiki leso ngokubona kwethu edesiqondile sibili kodwa sesifuna ukuthi silandele
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le Triple C. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Inews Day ithi umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uselandule impiko ethi uphakathi kokukhulumisana lebandla le-ZANU-PF ngenjongo yokubumba uhulumende wenkazatho. Inews Zimbabwe ithi abasakhulayo be-ZANU-PF kanye lamapolisa batshaye amalunga e-Triple C ekade ekhankasela ukhetho lwamabhayi elections kuward 7 eHarare izolo. Ichronicle ibika ukuba uhulumente uthi kasoze avumele isimo sezinye izikolo eziphuma zingela ngitsho lomfundi oyedwa opasileyo. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela lonke maZimbabwe amahle ikakhulu ke abangani bami bonke abaselupani ebayithi silusizi ngokuthiwa ngumdala umdawini uDelani Sibanda bayithi sabheki kade nguchairman khonaphana emchibini Adventist Primary School. Hawu bayithi kufawula mahloni kufawula isithunzi sokunyama Satan umubi kungasenani hlobo zami ngegama likaJesu. Unkulunkulu kasiduduze sizahlangana kwelizayo inkosi nxa isiza. Bengisathi ke mina abantu abaningi asiregister nini ngokuningi kuthaza umakhelwane wakho umntanakho isihlobo sakho siregister nini sizame ukufakela i-CCC izandla ubaba uChamisa nguye ukhanya eyi-legitimate leader ongenelisa ukuthi asikhiphe ebunzimeni lobu esesingene kibo. I-ZANU-PF has failed this country for 42 years bebusa policies okuridima economy ngathi sisekela amabhenki amabhenki anganiki iprofit lekela kubonako nokuthi ibhenki ayiniki iprofit amabhenki uyasecharger uzulu amabhenki yomele anika abantu iprofit i-industry le-banking sector ngumuntu lo mza wakhe ngamathe lolimi libhrugwe lebhanti uhamba kundawonye but iZANU is failing to see that politics ngeyethu sonke ele-good governance yesiyifuna yiyo yethu ele-bad governance ngekasathane esingayifuniyo. Ngiyabonga.
Sanibona ku Studio 7 nokhulumayo uFortune ubuyalana ngaseGwanda. Nami ngithe kuPaula kancane nje nami ngikhona ngeKwaZulu Natal endaweni bathu kusenqotho. Hey, isibhekane nobunzima obukhulu bedudula abafuni bani bangaphandle la. And nami ngendlela engibona khona abakho wrong la bantu bafuna siye emazweni akithi. Bafuna siya kwela kithi le eZimbabwe. Amashangani bafuna baye eMaputo, eMaEthiopia, eEthiopia. Wonke umuntu ongasiwo South African abamfunda eSouth Africa. Thina sizibuza ukuthi njengoba singamaZimbabwe sizoya eZimbabwe siyosebenza umsebenzi bani, siyophila kanjani? Kuyukuthi nje sizophila sesentolongweni khona ngapha ngaseZimbabwe ngoba izinto zakhona aziqedakali, okunye kuyala abanye badonsa bayale ngamabalabala eZANU. Abantu isizwe simnyama sadubeka singa askezani bani benkosi lalibona into enhle bazali bafowethu nani nonke lebhotela yona iZANU-PF yona lebulalelizwe ibona into enhle na yebo singapha ngasemazweni akwabanye abantu kodwa sizofisa ukubuyela ekhaya thina ukuthi silaphi siyobona ukuthi sinjani sikhulume sisekhaya kodwa siyafisa ukuthi sibuye sizovota sizovota sizovotela bani. Mina ngokufisa kwami ngifisa ukuthi ngalelizwe lesiZimbabwe lihle indlela linikeze izandla zabelungu liphathwe yabelungu njengokudala kuphatha uSmith izinto zakhona bezingani ziyakhanya ziyacaca. Hayi ngiyabonga ku Studio 7.
Sisebenzi zethu ezinhle ezisenzela smart sesithokoze lathi ngivuka njani ngitshone njani futhi lo mkinje abasakazi we-studio 7 embathanda kakhulu ngayo kuthiwa futhi sengayengababona khathakaze mbabona mbathanda kuphela ngokusinika iindaba ezizohloza ezihle kangaka kake ngiyendabeni le eyamapholisa lezimota lezi ezithwala abantu ngifuna endabeni yamapholisa ezimota ezithwala abantu imota ezithwala abantu lezi akunzima ukulungisa lolu daba lolu abantu bazakhala beze bethule ezilongo kulo mthetho lo othi wona ukudizisa abachayeli bezimota kusemthethweni akungeke kwafa kwaphela okuyinto khonokho ngomunye okhuluma lami ngingomunye engingudrayiva but sengalimala isengayekela ukudrayiva ngathi ezingisihlalele kodwa bengingudrayiva lami ebendithwala abantu okunjengokuthi ngizithi kumbe bona elibabizela ngabemshikashika lami bendithwala njalo phela ngingomshikashika kodwa ke into engangiyinanzelela amadrayiva amaningi lapha ezimbabwe kabalamalayisensi amapholisa akakwazi nokuqonda lokhu ukuthi abafana abaningi abadrayiva amakhombi lapha kabalamalayisensi vele and bayakwazi asiyomistake ukuthi badrayive bengalamalayisensi abafana laba badrayive amalayisensi abo yimali yokubhadala ukudize emapholiseni bagcwale kumaroadblock ngoba bayakwazi ukuyadli kule dlelo khona kungaladlelwa ngike begcwala kuroadblock yinto esiyaziyo thina ekhona lapha vela ngeke kuphele lokhu
Yebo, madoda ngithi ka studio 7 njani ngaphezwa kwezilwandle madoda hayi thina siyaphila ezinzima beyilayela nje izikhathi ezinzima ikhuluma ngabantu abatshontsha izinkomo nembali siyatshontshelwa sibili odonki laba ombuzi laba siyatshontshelwa ze abantu abatshontshwa baphambili abanye bayagcina ezinye izinto ezinye inkomo ezinye idonki ukuze umuntu ethi khona hayi ngihambe emaphoseni athegwa ngizigcine okwesikhathi esinganani lokhu zigcinile zidingiswa ngayo kuze abanikazi abazidingayo bezibone phela lona uyahlala uzivalele ziyabonakala njani kwabazidingayo yiwumbuzo engilawo ngakithi khona ngani uhulumende njengobanakathi esuke amabrenda lawa kancedise ngoba imisebenzi yakhe esingathi iba lula ukuthi beyifake kuma-radio lakuma-TV ngoba ezinye idongo aba sezithiswa imithiso zavalwa imithiso yakhona kuyesabeka idongo ezinye othola idonga indala isivuza igazi sisuku phawu kwesabeka lokho kwesabeka kungamanyala abadala ikhobe beright abakudaba ikwazi ukwenza i-African Magic ngani iyesebenza ebantwini bonakho ngoba abantu bayathathizwa abanye abantu hayi ngiyabonga
salibonani lonke kwi-studio 7 amagumba manomhlaba olunyelelayo Mike Spanda ya ngiyabonga konke abasakazi nje lonke basakazi nabonga labantu abalethi imbono nje hayi siyabonga kakhulu ngaphandle kwalaba kuphela ababingelananayo emafonini kanti umuntu ma umbingelela uya hayi ngalafoni wakhuluma layo komakhelwane kumbe njani kulokuthi lathi size ukuthi ukhuluma ngani labantu ababingelelayo lo emalungu lo mpela uyakuthanda and ngathi le topic eyi-1 every time kulo baba lo odlalithi singazivotheli i-MDC so mina uyangixaka ngoba vele kuvusa amashoni angiwabandluli sinde sifake amashoni bheka kodwa baba e-South Africa isizwe samavunda silutshwana kakhulu kodwa Ramaphosa uzivimba uyavusa naye e-South Africa engicabanga ukuthi labantu besindebeleni abanga e-South Africa baningi la mavenda ona lawo akhona kodwa kukhathelekelanga ukuthi ngoba balutshwana so wena ukuthi uthi izimbabwe belibuswa ngamashona namashona until end of the west angikuzwa ukuthi uzama ukuthi ngiyabonga
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kuzivela kwamanye amazwe. i-AFP ithi kufe abantu abayisishiyangalombili njalo kwalimala abangamashumi amabili lantathu ekudilikeni kwesinye isakhiwo kwele Nigeria izolo. I-Voice of America yona ithi abalwela amalungelo oluntu sebesole ukubotshwa komunye umongikazi oyetheswa icala lokuthuka umongameli weMalawi umnumzana Lazarus Chakwera. Singene kudaba lweMelika. Umkamongameli waleli lizwe unkosikazi Jill Biden uthi uzakwethekelela izizalwane zakwele Ukraine eziphephele kwele Romania laseSlovakia ngosuku lweMother's Day ngesonto. Uthi njengomama uyabuzwa ubuhlungu obubhekane labantu beUkraine abathwele nzima ngempi eqalwe yiRussia yona esibangele ukuthi abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5.5 million babaleke kwele Ukraine bayedinga ubuphepheli phandle. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Diva Dube.
Uba unkosikazi kamongameli bawubiza ngokuthi ungu first lady, okusho ukuthi njalo ngumama oqala elizweni nxa uqathaniswa embusweni. Okungangokuthi lapha into eyenziwa nguJoe Biden laphana into enhle kakhulu etshengisela ukuthi umuntu ongumama njalo ngumuntu obalozwelo esikhathini esiningi. Njalo sesike sakubona ukuthi kwezinye izikhathi ezinye izinto eseseke zabe khona emhlabeni zaqedwa ngozamiswa ngomama ithembo likhona iWorld War yabe khona yenze yathathwa kwathatha omunye umama iRose wafika wayifaka kuBaren yemachine gun kwabe kuyikuma kwempi ngalelo langa. Ingakho laye uzama ukuthi atshengisele abhode ayefika kulezi ziphepheli zaseUkraine lezi zisemazweni afana laboRomania laboSlovakia laphana ukuthi akahambe ayetshengisela njalo ayebacomforta njengoba sesazi ukuthi uba dispensed ngesikhathi elingazibisela ngangaso ukuthi icela iganga ngesikhathi labe lingazibizelanga ngaso njalo liyabesize lezi inhlelo zenu labe lisafisa ukuthi lizenze kodwa ukuba khona kweimpilo kokuye kwenza ukuthi udidedwe ama inhlelo eziningi omama ezivame ukubona bezenza njengoba sesazi ukuthi omama bayinsika yamakhaya. Ingakho ke ngibona ngathi into ayenzileyo into enhle njalo lokuthi ayebaduduza ukududuza vele kakhulu ukujwayela ukuthi uqine kakhulu inxa kusenziwa ngumama. Ingakho njengo first lady la ukuthi akahambe ayefaka isondo la akwenze kube lehlonze ukwenzela ukuthi bengazizwa bebodwa belahlekile.
Yona limpi Dube, ubona ingaqedwa njani?
Impi le babonkomo ilula kakhulu ukuthi iqedwe nxa ngithi ngiyakhangela mina indlela engakhona ngoba impi le mina into engingayitsho nje kakhulu ngithi yimpi yesignature. Nxa ngisithi yimpi yesignature, yimpi yesivumelwano ofanele ukuthi ukwephulwa kwesivumelwano lesi ukudilika kweSoviet Union amazwe la aseduzane leRussia abavumelana ngayo ukuthi bona bazaphilisana layo njani. Osokusuke kwaguquka namhlanje sesibona ukuthi iUkraine siyahamba yaseduswa yiNATO ukuthi ayibuye izosondelana leNATO ichiye iRussia iyodwa. Okuyinto okwenza iRussia yavuka ngolaka ngwenxa yokuthi bebona ukuthi sokufana lokuthi sebesele besegcikeni njalo isecurity yabo iyabe ingasahlalanga ngendlela enzinzileyo ngoba kuyabe sokufana lokuthi basele bengempathanga nxa kokuthi sebezavumela abeNATO ukuthi babe bezodlala eduzane. Okuyinto efana nalesi ake sayibona ngesikhathi iRussia yake yathatha izikhalo zayahambisa eCuba. Kodwa ke iMelika ikashana kakhulu kule Cuba, kodwa ke abavungama kakhulu balwa abeMelika labo babethembisa ukuthi iCuba ngxenga ngiqhubeka isenzo njalo bazahamba bayayihlasela. Kodwa ke namhlanje bona lokho ababengavumelani lakho kodwa namhlanje bona sebefuna ukuthi iRussia ivumelane lakho. Impi ayilunganga babunkomo, impi imbi kakhulu njalo impi iyona izinto eziningi njalo impi njengokuthi sibona ilizwe laseUkraine ngendlela elidilike ngayo lidilike okwenye indlela esabisayo. So okungawukuthi into leyana eqinisweni ngabe ukuthi amanye amazwe lawa abayekele uyiphehla lempi kodwa ke abazame ukuthi bathole isisombululo sokuthi bona ababuyele ukuthi akubuyele kulezi yazivumelana okwavela kwavunyelwana ngazo okungasozivumelana esiyabe siqala kathesa okuyisivumelwano savela savunyelwana kudala ngesikhathi besenza kuphuma kuSoviet Union. So yiso kuphela isivumelwano ezakwenza ukuthi impilo iyiphele. Okuyinto engibona ukuthi nxa kunga ipride nje abantu bengakhipha ipride ngibona ngathi kungaba yinto engabe lesisombululo masinyane.
Umnumzana Difa Dube ucubungula ezombusazwe. siziphethe ngebezihamba phambili. Izikolo zivulwa namuhla, abanye ababalisi besithi balakho ukwehluleka ukuya emsebenzini ngoba bengelamali. Kuthi abazali labo bakhala ngokukhuphuka kwama-school fees. Kunanzwa usuku lwe-Press Freedom Day emhlabeni jikelele namuhla, intatheli zindaba seZimbabwe zisithi lokhe zihlukuluzwa lanxa nje uhulumende esithi sezihlezi kuhle. Umkamongameli weMelika uza kwethekelela izizalwane ze-Ukraine eziphephele kwele-Romania laseSlovakia ngosuku lwe-Mother's Day. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.